sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 omgqibelo omhla ka 15 Mfufu 2016 ngu Chris Gande endabeni zethu lamhlanje. Udaba lokuchaphazwa kwemali yesikhwama seZimdef luqhubekela phambili kungela sisombululo.
Sikhangelele ukuthi iviki ezayo lolu udaba luyabe luludaba olusekhulile eParliament, ngoba into esikuthi lapha into esikuthi sikhangelise kakhulu yikuthi okwakusala ayisikho okusukela ngumilita umoyo.
Ibandla le-PDP lithi lizaqhubekela phambili likhankasa lanxa selichiywe ngamalunga lenkokheli ebalisa umsekeli kamongameli.
Kuyafana nje nokuthi uthume umuntu ukuthi ayokuqomisela intombi, afike lapho yena aziqomisele, usuke lapho kawusambona, usubona sebeyashada wena, owakho umlayezo kawusafikanga.
Lamhlanje sihlaziya udaba lwesijeziso seqembu le-Highlanders elithiwa abasekeli balo bavuka eseganga emdlalweni wabo leqembu le-Chicken Inn. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Udaba lokuchaphazwa kwemali yesikhwama seZimdef luqhubekela phambili kungela sisombululo. UZulu sekhangele ngabomvu ukuthi kanti vele loludaba luzaphetha ngani. Omunye oyetheswa ukuqatha enye yemali yalesisikhwama umnumzana Jonathan Moyo wathi uzaveza okuningi ukujonjwa okwenziwa imali kahulumende ngabanye bakhe nxa bengaqhubeka bemninda ingcekeza. Sixoxe lomela ibhinga edalela eParliament umnumzana Prince Dubeko Sibanda ongomunye wamalunga ahlaziya lolu daba edale kuyona le iviki.
Simbuzile ke uMnangagwa ukuthi kanti uMnangagwa sokulomthetho yini onjalo. uMnangagwa wasesithi hathi umthetho okhona ngokuthi umuntu wonke ngaphandle kaPresident nguye yedwa ongabothwayo, kodwa wonke umuntu ohlanganisela ama-vice president kanye lama-ministers nabo bayabothwa baphansi komthetho. Sase simbuza-ke ukuthi nxa kuyikuthi bephansi komthetho, kanti manje lowo uminister onguye okwaziwa kuthiwa utshontshe imali, ngani engabothwa njengabanye? Wasesithi yena hhayi kuthi ukuthi yena akanalwazi lokuthi lo minister ngabe ejojile yini umbe katshontshanga. Sase sibuza njalo ukuthi sokungumthetho yini njalo ukuthi khona ama-vice president ayahamba emisa umsebenzi owenziwa ngamaqembu ama-independent commissions afana neZimbabwe Anti-Corruption Commission. Kuyavunyelwa yini ukuthi upresident emise ukuthi bengeze umsebenzi wabo? Nxa sebemiswa ngabo-vice president kanjalo kutho ukuthi asese-independent yini ama-commissions lawa? Sase sibuza njalo ukuthi kanti wona amandla okuthi u-vice president ehambe e-police station njengalokhu kwayenziwa ngu-vice president Mpoko, ukuthi engambe avonde e-police station ekhipha ama-suspects avalelwe esitokisini ngenxa yokuba ngama-suspects obusela, bona bakuthatha ngaphi? Wasesithi yena uMnangagwa hhayi lokho kakwazi ukuthi kwayenzakala. Ngoba ngimbuzile mina ngamtshela ukuthi kukurekhodi ukuthi u-vice president Mpoko wahamba wakhipha ama-suspects. Nakathensi lawo ma-suspects azake sizwe ukuthi bahamba ninedale kumbe basahamba kumbe bahle bayekele.
Manje selizayenzani? Lizathatha na elinye inyathelo lokubana udaba lolu luhlaziwe njalo?
Sikhangelele ukuthi iviki ezayo lolu udaba luyabe luludaba olusegudini eParliament, ngoba into esikuthi sizwisise lapha, into esikuthi sikhangelise kakhulu yikuthi okwakusala ayisikho okusukuphela ngumilita umoyo.
IParliament kayidingi kakhulu ukuthi uminister uJonathan as an individual wenzeni ngoba siyakwazi ukuthi uminister uJonathan uyisuspect umuntu ocathangela ukuthi wenze icala and umthetho wethu uyathi ukuthi umuntu is innocent until proven guilty. So wakathethu innocent. But njengeparliament esikudingayo ukuthi njengelizwe uma kuthekwa kuyekwa ama-institutions ukuthi lawo ma-institutions kasebenzi kuqakathekile ukuthi uhulumende ehloniphe ukusebenza kwalawo ma-institutions.
Alo-ke ngumnumzana Prince Dubeko Sibanda, ilunga ledalela eparlamente omela ibhinga engo-MDCT ubexoxa le-Studio 7 ecingweni eseHarare. Imisakazo emibili esanda sungulwa oSky's Metro FM wakwaBulawayo loweBreeze FM osedolobheni leVictoria Falls iselenyanga phose ezimbili yasungulwa. Sixoxe lomhlabeleli olodumo uCooksman ukuze sizwe ukuthi imisakazo le iyaphakamisa na abahlabeleli.
Yemine ngakutsho ukuthi yekuyinto enhle ukuthi sekule eminye imisakazo ngoba kuvele kuhle nxa imisakazo siba mningi. Kodwa ngase ngisithangele kukuncedisa kunceda kakhulu ama-artist angapha oyiwo ajayele ukuhlala ekhala ngokungatholi exposure. Angeke ngitho ukuthi so far asencedakele ama-artist ngoba imisakazo sesemitsha, so angeke kube lula ukuthi si-evaluate sibone ukuthi ingabe sincede okunganani ama-radio la.
Kodwa yona imisakazo yona le iyalalelwa ngabaningi na?
Ye, yikho futhi khonapho into abonayo okusesele nkinga. Into zonke ezifana lazo nezo kusesenzima okakathesi ukuthi singatsho ngoba kuseseyini izinto ezintsha, ikakhulu ngizakhalela njengayona le yakwaBulawayo kuseseyinto entsha kanti abona. So labanye abantu abaningi izakhamizi zakwaBulawayo lakwezindawo abakabikwazi, abanye vele abakabikwazi sekulo msakazo omutsha.
Kodwa bakhona oyakukhulumisane labo bekutshela ukuthi hhayi silalelile lapha sathanda lokhu lalokho.
Hayi senzwe nje abantu ababili abahlali ukuthi nje mina tabona abantu abaningi ababe bentshela kabe kungama-artist amanye abe kholisa nje konke kanti hayi ingoma yami ngike ngayizwa beyichaya emsakazweni into ezifanele zone. So ngathi so far yikho kukhona ngenxa yokuthi abantu abaningi maybe kuzaba lula senxa umnyaka usuphelile sebelabo 2 or 3 months operator abantu sebebazi sesibona ukuthi bengabe belalelwa okunganani. Kodwa kwakathesa abantu abaningi abakabi lolwazi lothekule msakazo emitsha.
Okutsho ukuthi ngabakhankasi yini betshela uZulu ukuthi sesikhona?
Yambona ngani khonapho yikho lapho abasasilela khona kakhulu abakakhankasi. Angasazi umbe khona besazokwenza kodwa so far yikho ke khonapho embona ngani baseselwe umsebenzi khona njengamaradio amanje ukuthi befike kuZulu beyenze kumbe into ezinjengabo ma-road show kumbe bengenzani okungayenza ukuthi abantu bebebazi ndabona emalokishini. So far ndabona ukuthi bayipromotha kakhulu kuma-social networks imisakazo yabantu kundawo zona ezinjengabo-Twitter o-Facebook. Yikho lapho abangani bayazi-advertise khona manje nto abona ukuthi lana ngama-platforms alabantu asingeke sitsho ukuthi kulabantu abaningi ikakhulu nxa sesikhangele i-ordinary muntu nje ozihlalela kwaBulawayo iningi nabaze abangeni lakufacebook yakhona. So anto abona ukuthi kudingakala ukuthi kulokuthi besebenzisa i-social media kuphela befike lokufika sebule bantwini abantu bebekwazi beyizwisisa indaba yoningi.
Alo-ke ngumhlabeleli olodumo uCooksman ebesixoxa laye emcingweni ekwaBulawayo.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe,
lamlela,
lamlelwa mshweshwe,
lamlela nampa bafo bembula.
Ikudibana kuhlelo lwezemabhandleni igama nguNtungameli Nkomo. Lamhlanje ngixoxa lesiphatha amandla senhlanganiso yababalisi bemaphandleni iRural Teachers Union of Zimbabwe umnumzana Gift Siziba. Sixoxa ngelanga lababalisi emhlabeni jikelele ele World Teachers Day. Siziba, ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga sibona abalaleli, ngiyabonga.
Kusitshele ngosuku lolo sibona lisegwanda lapha kwenzakalani.
Ye, lonyaka ke sikhethe njengebandla ke libela amatisha kubana ke siye emaphandleni endaweni yaseGwanda lapho ke esizakwathakazelela ilanga lethu ke laba balisa umhlaba wonke jikelele ele World Teachers Day commemoration lapho futhi esizakhipha khona ke esingathi yona ngamadari yethu ke elokhu kwayenzakalayo emthawa tawa lapho esabalekutshengisela okwamakhilomitha ke angamakhulu amabili ke sinanzelela kubana ke sasitshengiselela kubana ke kube lokuhlala kahle lokuphila kungcono kwababalisi emabadleni.
Linaza lolu suku ungathi kuyini elikhala ngakho njengababalisi bemakhaya?
Sizakhuluma ke ngendaba ke eyokuhola kwamateacher ke lapho isikhangela khona ukubana amateacher emabandleni ahola imali engaphansi ke kwabayithi poverty datum line ke lapho esiqala khona uhulumende ukubana ke ababalisi emabandleni bephiwe imali engaphezulu kwe-poverty datum line ukuze ke bakwazi ukunakekela izimuli zabo. Njalo sikhangela ihlala kahle ababalisi ke emaphandleni sinanzelela ukubana ke abaningi bahlala ezindaweni ke ezingelawo amagetsi njalo ke ababalisi bengatholi ke isikhathi zokuyaphumula ke ama-leave days. Lapho ke esikhangela khona ke sinazelela kakhulu kulaba ke abafundisa ezindaweni zemaphandleni.
Uhulumende selike lazama ukukhulumisana laye ngalezi zikhalazo, uthini yena? Ungathi ulipha indlebe na?
Sizananzelela ukubana ke ngenxa yokuthi thina sesifake ke udaba lwethu silufaka duzele bathi yona United Nations Sustainable Development Goals. Lapho isikhangela khona futhi njalo agenda global education agenda 2030 lapho thina esizama ukubonisa uhulumeni bona njengoba ke wasayina ke amaphepha ahambelana naleyo agenda kufanele ke anakekele ke impilo kahle yababalisi. Kodwa lokhu ke sihlangana lokuhlupheka kakhulu ngoba kuba nzima ke kubana ke uhulumende asiphe indlebe njengalaba abameli ababalisi kwanzima ngoba uhulumende yena ehlanganale inkathazo eziningi ezenzakala ke ebandleni elibusayo le-ZANU-PF njengoba lisazi kubana kule ndaba ke ezemigilankuba ke lokulahleka kwemali ke nezindlela ezingekho emthethweni kuMinistry of Education. Lokho ke kuyikho sokungaba esingathi bona kabasibeqakathekisa ke benganakekeli ke izindingo lesifiso sababalisi.
Ungabatshiyela wapha amazwi isiziba ababalisi bemaphandleni?
Ababalisi emaphandleni engakutsho kubana kufanele beqine bemesibindi ngokuba ke izinto zizalunga, kodwa kufanele ke sihlangane ke njengabantu ke abesizwe sinye ukubana ke simele amalungelo amatitsha ke sikwazi ukubana konke sikwenzayo sikwenza kungaphansi komthetho welizwe okuthiwa yi-constitution. Siqhubekela phambili singela ukwesaba njalo sime kuze kulunge uhulumende aze akwazi ukubana ke ababalisi bangababalisi noma usemabandleni noma usemaphandleni bonke ke bangababalisi kufanele bakwazi ke ukunakekelwa nguhulumende ukuze impilo zabo zilunge njalo babe lethemba lokuqhubekela phambili befundisa bengelakho ukuhlupheka.
Hayi, siyabonga siziba, bekukuhle ukuba lawe kuhlelo.
Hayi, nami ngiyabonga.
Belilalele uhlelo lwezemaphandleni ngixoxa lesiphathamandla senhlanganiso ye-Rural Teachers Union of Zimbabwe, umnumzana Gift Siziba. Asidibaneni kuhlelo lunye ngeviki ezayo olivalelisayo umntungameli Nkomo.
Ngugama
namlela
mshweshwe
namlela nampa bafowembula.
Siyabonga ntungameli Nkomo. Lamhlanje kuhlelo lwethu liphuma lendaba lichona lendaba sixoxa lomsekeli wesikhulumeli sebandla le-PDP umnumzana George Mkhwananzi. Siqale ngokumbuza ukuthi ibandla lakhe liqhuba njani lanxa lijiywe ngamalunga lenkokheli ebalisa umsekeli kamongameli abaye kubandla leZimbabwe People First.
Yeah,
ya kuliqiniso ukuthi si nabantu besebenza nabo esisungule sonke lelibandla le People's Democratic Party asebefikelwe yintolo emadolo bacabanga ukuthi kungcono basebenzisane namanye amabandla. Kuyiqiniso njalo ukuthi obe ngumsekeli kamongameli ubaba uSamuel Phephankomo ungomunye walaba bantu abashudukileyo babona kungcono ukuthi basebenzisane nebandla leZimbabwe People First elikhokhelwa nguJoyce Mduru.
Kahle kahle kuyini okwenzakalayo kule nhlelo na lilazo le mikhankaso ekhona na kumbe kukhona esingakwaziyo ngoba ayiningi selisithi ibandla lingani selimadolo nzima.
Eqinisweni akusilo iqiniso ukuthi inhlelo zethu mhlawumbe azikho ezingene liphezulu. Okukhona yikuthi abantu abasemdlalweni wezombangazwe iningi labo badinga idlelo basuke babheke ukuthi mhlawumbe leli bandla bakulo lingumkhumbi ongeke wakwazi ukuthi ubafikise lapha bangathola khona idlela yohlaza. Ma kuqhamuka abantu abanjengabo Joyce Mduru asebeke baba kuhulumende bese besuka bacaba ngokuthi uzobapha indlela yokubafikisa ephalamende ngoba ukukhumbula kakhulu ukuthi laba bantu ngabantu akade besephalamende bangaphansi kwebandla le-MDCT. Yikho ke okukhona kibo ukuthi izisu zabo lokhu zisahwaya ngenxa yendlala bayafisa ukuthi babuyele ephalamende. Isineke sokusebenza nzima besebenzela nzima into esetshenzelwe yibo esungulwe yibo ezofika lapho eyakhona ihanjiswa yibo abanaso balobuvila bafuna ukuthi babe ngamasaka agaxwa emhlane yabo babhemi babanye abantu abafuna ukuthi bazithwalele bona bayofikisa esigayweni. Yikho ke besuka babalekela ibandla elinjenge PDP eselisungule sindawonye babona ukuthi basusa amasaka abo babeke kubabhemi onjenge Zimbabwe People First abangamazi ukuthi usukaphi uyaphi nokuzobangenisa esihlahleni noma hhayi.
Imizamo ebisenziwa yokusebenzelana ndawonye ingayihamba njani nxa abantu sebeyaqalisa ukuxexebuka emabandleni besiya kwelilodo?
Khona kuyadanisa ngoba kusuke kube yangabantu ababe bethunywe yibandla ukuthi mabayoxoxisana nabantu bebandla elithile kutholakala indlela yokuthi kungasetshenziswana kanjani. Kuthi yena umathunywa afike khona ngale avela ginywe ahambe angabe sabuya ahambe okwejuba likaNoa angabe saletha umlayezo walo muntu omthumileyo. Yikho esikubonayo lokho. Yikho ke kuyafana nje nokuthi uthume intombi ukuthi uthume umuntu ukuthi ayoqomisela intombi afike lapho yena aziqomisele usuke lapho kawusambona usubona sebeyashada wena wakho umlayezo kawusafikanga. Yiyo into eyenziwe yilaba abantu ababethunywe ukuxoxisana neZimbabwe People First. Baye bathatha umlayezo banyamalala nawo sababona sebeshada nalaba abantu esibathume kubo.
Elakusasa lebandla ulibona njani?
Uma ngakutshela iqiniso mfowethu, sicabanga ukuthi ibandla lethu likwazile ukuzihluba lazigeza lasusa amaxolo amadala lizamila amasha njengokubona nje sukuthi kusentwa sahlobo. Bekuvele kuzosihlupha ukuthi siye phambili sinabantu abavele benenhliziyo elengayo ethi ngabona kulokoza into laphana sebefuna ukugijima bayo khona ngoba nakhona lapha abakhona bazobuya basuke bala phansi ilanga lalamhlanje uzobuya ungikhumbuze bazobuya basuke uma leli chiba abathe bangena ngaphansi kwalo uma seliqala ukuthi mhlawumbe lisabathembisa izibiliboco bazobuya babaleke. Ibandla lethu lizosala lili bandla liqine kakhulu njalo selibonisile ukuthi laba basele kulo abantu abazimisele ngalo abangasoze behambe ngezinhliziyo ezilengayo zilengela yonke into ehamba lapha emhlabeni. Ibandla lethu lizokwazi ukuthi liziqoqe okwamanje libe nenjongo ecacileyo yokuya phambili liqinise kakhulu ukuthi thina sifuna iZimbabwe emi ngaluphi uhlobo. Funa iZimbabwe ezokuthi uma suka lapha kube nokhetho kodwa lungakabi khona kube nalento okuthiwa yi-National Transitional Authority ezokwenza ukuthi uma sokufika okukhethweni kubambe abantu ababe bengasekela uhlangothi abangasuze futhi bahudule isigaba ngaphansi kwenyawo. Yikho esikufunayo lokho. Ibandla lethu linabantu abakhaliphileyo abazimiseleyo futhi aba nendlela yokucabanga ecace kakhulu. Sibona sengathi okwamanje sesisele singabantu abazazi ukuthi bayaphi bengana kunukana ukuthakatha.
Hayi, kuyezwakala isikhathiso singasavumi. Ungavalelisa abalaleli.
Hayi, siyavalelisa kubalaleli. Mabathembe ukuthi iPDP izoqhubeka ikhula indlondlobale izigcwala ibusize laseZimbabwe.
Hayi, kuyezwakala. Sibongile kakhulu mnumzana.
Nathi siyabonga.
Alo ke bekungumnumzana George Mkhwananzi, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-People's Democratic Party, iPDP. Ebesixoxa la ekuhlelwe liphuma le ndaba litshona le ndaba. Alilalele emsakazweni we Studio 7 sisakaza sise Voice of America ese Washington DC lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave la ku short wave 4930 12080 la ku 15775 kilohertz ku short wave. Okwamanje ke sengidedela emuva ngelichiya izandleni zika sithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kuhlelo oluphathelane labesifazana lilami usithandekile Mhlanga. Lamuhla sixoxa ngodaba lomunye wabancintisa kukhetho lokudinga umongameli kwelemelika, umnumzana Donald Trump, owebandla lama-Republicans, owetheswa icala ngabaningi elokweyisa abesifazana. Umnumzana Trump uncintisana lonkosikazi Hillary Clinton, owebandla lama-Democrats. Sixoxa lonkosikazi Sibongile Ncube, isizalwane seZimbabwe esihlala khona pha kwelemelika. Siyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga lami ukuba sehlelweni lolo. Yena ngokwakhe umnumzana Trump, indlela aziphatha ngayo, indlela akhuluma ngayo, into ayikhulumayo ngomlomo wakhe, yizo izinto esezibona ziphuma kathesi kubomama sebekhuluma ukuthi what. Kathesi siyabona ukuthi umnumzana Trump usatshintshe indlela election ehamba ngayo. This election should be about the issues. Ama issues affect abantu every day, omama, abantwana, nje le economy. Kodwa ke sesiqala ukukhuluma ngobobaba labo mama aba abiziweyo ngenxa yokuthi umnumzana Trump yena ngokwakazihloniphi kakhulumi ngendlela eyakhayo i-ratings eziphumileyo. Umnumzana Trump udown kubomama, kuvote yabomama, he is down. Mrs. Clinton is at 45% up. So really, this is a serious issue. Asiyonto ukudlala ngayo.
Kodwa sesimzwile exolisa umnumzana Trump ngomfanekiso wevidiyo leyane yaphumayo. Njalo sesimzwile njalo esithi abesifazana labathi wabahlukuluza bamqambela amanga. Kambe abantu bengakukholwa yini lokho akutsho?
No, sineke sikukholwe ngoba even ekulokhu kuvidiyo nale lapha apologize khona. Usuka abeseqamba amanga athi angizange ngenze lokho. Uthi ngiya apologize, angizange ngenze anything mina ngokwami. Abesithi akhulume ngento abantu abakhala ngayo. Abesifeqa ayebamba ezika Mnumzana Clinton. Akhuluma ukuthi uClinton wenza worse. Election is not about Mnumzana Clinton, it's not about unkosikazi Clinton. It's about Donald Trump and what he's going to do for the people of America. So uthi angizange ngikwenze, aqamba amangathi vele angikaze ngikwenze. Yikho okwenze omama baphumele ngaphandle, ngoba omama bonke laba bathi the moment u-debate ephendula u-Anderson Cooper esithi angizange angikaze ngikwenze, it was just a lockroom talk. Omama bahle bathi ulamanga umnumzana, this is the time ukuthi lathi sisukume sikhulume amaqiniso ezinto esizi-experience leyo ngalobaba.
Abanye njalo bathi laye unkosikazi Hillary Clinton wahlukuluza abesifazana ababe sebevele behlukuluzwe ngumkakhe wayengumongameli ngaleso sikhathi umnumzana Bill Clinton.
Asivumenini sithi uHillary maybe wahlukuluza omama. UClinton maybe walwa nabomama labo njengomama wonke. Sonke siyakwazi ukuthi umama owendileyo unyezwa kuthiwa umyeni wakho ubanjwe e-next door. Angithi i-reaction, natural reaction ukuthi uzonde uhambo iye confront umama lwana uthi wenzani lo mngane.
Sesiqathanisa le Zimbabwe umuntu oncintisela ukhetho ufuna kuba ngumongameli kumbe umongameli ngwakhe kule ndaba kakhulu yini ukuthi wake waphatha njani abesifazana njalo uphatha njani abesifazana.
Sitshintshile namhla, the world has become a global village. Nxa sikhangela imikhuhlane ekhona namhlanje akula lizwe whether Africa away lapho omama abakhondona abavuma this type of behavior ngoba siyesaba imikhuhlane. Siyakwazi omama sethathesa abantu mama sebefundile bayakwazi ukuthi kona lokhu akusho good behavior. So even laseZimbabwe namhlanje angikholi ukuthi iZimbabwe nxa ngathiwa Zimbabwe lani ake livote-ke namhla sibone ukuthi abafuna uClinton ngoba nabafuna umnumzana Trump ngoba omama eZimbabwe namhlanje bazavotela umama Clinton ngoba bengafuni yona le i-behavior ka-Trump eyi-behavior futhi esisayibonayo like e-Africa which we must change. It must change. It doesn't matter where it is. South Africa, Zimbabwe, any part of Africa in the African culture, lapho kuthiwa khona obaba kumele babe lama small houses like we call them ekhaya kuthiwa ngama small houses, le yinto yezolo evele engela ngqubekela phambili efanele silwe abantu besifazane.
Sibongile kakhulu imbono yenu.
Ngiyabonga lamdoda.
Leyo balaleli bekuyingxoxo lo Nkosikazi Sibongile Ncube, isizalwane seZimbabwe esihlala kwelemelika. Thiyani indlebe njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.
Hayi, siyabonga Sithandekile, ubelela ngelihle. Kwezemidlalo iqembu lomdlalo wenguqu ele Highlanders lithi lizakhalaza ukuba isigwebo esethulwe inhlanganiso yePremier Soccer League esokuba lidlale umdlalo walo olandelayo enkundleni engelababukeli njengesijeziso sabasekeli abavuke eseganga bahlasela abadlali labasekeli beqembu leChicken Inn. Okuningi sikuzweni kuJoseph Njanji esiphalo ludaba ekobulawayo.
Umbiko okhitshwe inhlanganiso yePremier Soccer League uthi ikomiti yayo yethwenisa amacala ithole iqembu leHighlanders lile cala elokuba abalandeli baleli qembu baphatheke kuzehlakalo ezokudlwangudlwangu ezigoqela ukungena phakathi kwenkundla okungekho emthethweni kanye lokujikijela izikhali ezijiyeneyo enkundleni. Lokhu kwenzakala emhla iqembu leHighlanders lidibene leqembu leChicken Inn mhla zili-14 kunyanga kaNcwabakazi enkundleni eBarber Fields. Isigwebo esethulwe yi-disciplinary committee ye-PSL ngesokuba iqembu leBhoso kumele lihlawule $3,500 zamadola aseMelika, 3,500, kodwa $1,500, 1,500 ikhutshiwe kule mali kwathiwa iBhoso ihlawule $2,000 kuphela kungakapheli inyanga kaLwezi. Isiphathamandla seqembu leHighlanders uNdumiso Gumede uthi iqembu bulakhe lizakhalaza kunhlanganiso ye-PSL ukuze likhangelisise kutsha leso sijeziso.
Thina njenge-Highlanders sibona ngani lesi sigwebo siqatha kakhulu siyethusa, ngakho sizakwenza lokho kuthiwa ngesikhiwa i-appeal.
Ensukwini ezisanda kwedlula inhlanganiso ye-PSL yethule umbiko otshengisa ukuba iqembu le-Highlanders ngelinye lamaqembu angelambeko kusigaba saphezulu, kodwa umbiko wakhona ukuveza sobala ukuba akusibo badlali abaphazamisayo kodwa ngabalandeli baleli qembu. Iqembu leBhoso lijeziselwe abadlali abatshengiswa ikhasi lombala olithanga kanye lokungena kwabalandeli enkundleni okungekho emthethweni, ikanti limsulwa emacaleni agoqela ukutshengiswa kwabadlali ikhasi lombala obomvu, ukuvunula amakawuso alophawu lwekhasi lilaga kanye lokusebenzisa amasango kanye lamakamelo aqondileyo ezinkundleni. Ngimele Studio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji.
Siyabonga Joseph Njanji. Singakehlukani wothi ke sikhangele ezinye zendaba ebesilazo kuhlelo lwethu lwalamhlanje. Udaba lokutshwaphazwa kwemali yesikhwama seZimdef luqhubekela phambili kungela sisombululo. Ibandla le-PDP lithi lizaqhubeka phambili likhankasa lanxa lijiywe ngamalunga lenkokheli ebalisa umsekeli kamongameli. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo. Igama lami nguChris Gande, ngisithi ke lingakhohlwa ukubana nxa lifuna ukuthi lisiphe lifuna ukubona inombolo zethu ngu-202-465-0318 elilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.